okuqala ukuthi lezi zindili okuqala ukuthi yena umgaba bekwenza laphana ubezama ukuqasha ukuthi obugwelegwele bakhe bungabonakali lulu ukuthi uyathi imali yonke leyo ithetha ngokuqala lokho okwesibili umgabe ube nobunye ungathi ubekhohlwa ukuthi impilo izafikaabe zagcina khona soke kathesi sokuthi enziwe ukuthi abantu babone ukuthi futhi babone ukuthi umgabe umuntu onjani umuntu obethanda amandla ethanda ipawa yokuthi ube nandi nxa indlela zami ezifake elizweni lezano abantu bezano bazaubabelomsapota kodwa kathesi nangu phela usefile usegcekeni ukuthi kathesi nxa kuthiwa selizweni lezano kuyothi imuli yakisiluza soke phakathi futhi khonapho uhlakanti ungahlanganisanga ngoba yikuthutha bona ba okuthi asithathe imali yakhe abuye alahleleni sabathi ngenene yikuthutha kodwa njalo kunye kuhle futhi ukuthi nxaezizamlahlekela vele umbuzo yokuthi nani imali sevele eyithethema yikho phela okuthiwa usineni ungazomahlakaniphile kodwa sithathile isikhathi lapho uzabonakala ukuhlani bakwakwakuyo so mneke ngikunazekelayo ngomgabe
kodwa bakhona abathi umgabe wayengaso muntu ohuquluza inotho abanye bakhe ikakhulu unkosikazi nguye owayekhanya enguye ofuna inotho yikho sikubona lapha ngendaba yendlu le kungaba kuliqiniso
okuyiqiniseke ukuthi ukuthi umgaba angafukezingaasileqiniso nxa kuyikuthi umkakhe wayemsebenzi sokuquluza inotho umkakhe wananzela ukuthi yena ngokwakhe kuba nzima ukuthi ayethole inotho leyani ayilethe emulini wasesebenzisa umkakhe kodwa kwanti umkakhe wayenanzeleli lavuma ukusebenzisa imali yesiteithi engashiyo yakhe engakhaaobayezokelwana uquluzainotho khonokho ngokuquluza inotho kuthi ukuthi uyazenzela izinto zakho wena imali ungumuntu obusayo wenzela umkakho wenzela abantu abakho kuthenga property abanawo akho uyahuquluza inotho so iqiniso yokuthi ube ngumuntu laba bengasikhathazeka ukuthi vele ilizwa ke liyisimo bani abantu bebedube uhambe ngayo kuleyona imali beyithatha ingeza abantu abadubekayo abantu bazintandane abangafundiyo abancetha ukubafundisa avula ama-scholarship abantwana bafunde bezabeethengisa uplanethi zizibhedlela zilamithi yena usifukele singabuyekakolathwa khonale yonke imi ndawoni soke laphana kuyatshengisa ukuthi ube ngukuquluzwe enotho ubezicabangela yena ela ndaba lokuthi abanye abantu elizweni bamthathele njani so lowo ngathi umgaba labanye bengakhuluma iqiniso umgabe ongukuquluzwe enotho
ngokubona kwakho kwenziweni ubona ngani indlu yona le ifakwe ebizweni lakhe kumbe ithathwe iyenzwe okunye okungaphathisa uzulu ukubona njani
aluba lokuthiwa ngamanye amazwe angayisweli vele ezimbabwe kumbe amanye amazwe la angathi ahlonipha amalungelo abantu ahlonipha imali zabantu ahlonipha le notho etholwe ukuthi nasimaethele inotho ngendlela engayisiyo akhathele ngobaimali ezisabelwa labana ezokungali ukuthi ngayi njani iyathathwa ethathweni kwayo ithengiswe kumbe isebenzi ezinye izinto ezingancedisa isizwe athi sisebenze intoni le yodwa